Nxa amanye amabandla ekhuluma ngokuthi iZANU-PF iyangenela ibekile amaqanda kulawo mabandla isenzela ukuthi angahlaliseki ahlale egxabana amanye aze abhildike amanye baze behlukane abanye besiyale abanye besiyale isibonileke ukuthi khonke ekwenza kumabandla la aphikisayo namhlanje labo sekuze kwabathola okwabo ke kubi ngokuthi nxa bethi bakhona abasebenza lamalungu ebandla amabandla aphikisayo bona besithi bayizana uPF yikuthi sebeqonde ukugconana nje njengoba kukhanya belomhlangano wabo weCongress kusiya ekupheleni komnyaka sebedinga indlela zonke ukuthi labo abakuhlangothi oluthize bagcona abakuhlangothi loluya olungale lalo uhlangothi loluya olungale luzakhomba imini kulabo abangapha yikulwa kwabo kwegumeni kwabo bangasukelana lamabandla aphikisayo batenza lokhu lalokhu kodwa eqinisweni ukuthi kabavume ukuthi bona bodwa kabasezwanani kabezwanani ngoba siyabona empeleni ukuthi ibandla leZANU-PF kancane kancane ukuthisa kwalo kuyehla ngoba abantu badiniwe ngalo siyabezwa labanye bekhuluma kulokhu inkulumo ezithunyelwa kuthiwa ama-audio besole ikakhulu umkhokheli welizwe ongumkhokheli weZANU-PF futhi usehlulekile ngako ukuze bavale ukwehluleka kwabo sebezagcona wonke umuntu babe sebesithi lo umuntu owenza njalo usebenza labamabandla aphikisayo abakho abamabandla aphikisayo abangenele entweni zabo bona bodwa bayalwa kubangwa zona izikhundla njengoba ngishilo leCongress yabo lebuyayo abanye basekela uzibani abanye basekela loyana ababoni ngaso linye entweni le ngakho bakhona okumele basuswe yilaba abathi balamandla ngenxa yokuthi kabavumelani labo angiwuboni umqondo lo uthi yasebenza iZANU-PF kayizehlulekele kayivume ukuthi ehlulekile ingagcona amabandla aphikisayo umthakathi othunqisela usiba lwethendele usegumeni layo iZANU-PF ngokwayo sokubangwa ukuthi ubani usikela bani njani.